Sibona izinto ziqhubeka zikhuphuka eZimbabwe. Okunye kokuningi kubangelwa kakhulu yikuphela kwamandla kwemali eZimbabwe, iRTGS kumbe ethiwa ngama-bond notes, emkambo omnyama ethiwa i-black market. So abantu bonke sebejikile sebesebenzisa imali zakwamanye amazwe, ikakhulu idola leMelika. Kanti njalo bese kusiba khona nje lo mkhuhlane okhona eZimbabwe wokuthi osomabhizimisi bayathanda into ethiwa yi-profiteering, ukuthi siyabe sifuna ukuthi senze i-profit enengi nje kakhulu, bese kulokhu kukhuphulwa intengo. Kwesinye isikhathi udinga uswele ukuthi kanti ukudla into lezi zakhuphuka nge-US dollar kuhamba njani, lona i-US dollar lingawanga i-value yalo kwi-international market.
Ye, okunye ke baba Sibhalo ngathi ngakhonokho.
So kubangelwa njalo okunye futhi ngingananzela ukuthi nxa sisiya okunye mbe mhlawumbe sokusiwa lokuthini lapho esiya khona ekhethweni, so ngani sokule politics phakathi ukuthi abantu kumele impilo zabantu zibe nzima kakhulu. Akuzwisiseki ukuthi kwenziwa yini ukuthi intengo zikhuphuke. Impilo iqhubeka isiba nzima kakhulu, ikakhulu kubantu makhaza, ikakhulu abantu abasebenzela uhulumende abahola imali yabo encane kakhulu, enye yakhona ingama RTGS ivele ingathengi lutho. Sikhuluma ngabantu abanje ngama teacher abathi nxa beholile nje imali yabo ivele isiphelele emoyeni, ngoba izinto zikhuphuke kakhulu intengo yazo, okungazuseki ukuthi yindaba. Kodwa ngicabanga ukuthi mina kwenziwa ukuthi sesisiya ekhethweni, so nxa kuyiwa ekhethweni kuba khona ama maneuvers amaningi, kanti njalo kube sibaya khona labantu osomabhizimisi abanye nje abangalazwelo abafuna ukuthi bona banothe kakhulu, bahuquluze okungabe kukhona banothe ngesikhathi esincane. So iluhluphe silalo, kodwa ekugcineni kwakho konke abantu makhaza, the ordinary people, yibo abasuka bahlupheke kakhulu. Imali abazitholayo zingasaseneli, kuthi la vele iningi labantu angithi vele kalisebenzi. So bese kusiphisisenza impilo yabantu ibenzima kakhulu kwele Zimbabwe, kuba nzima kakhulu ukuphila. Uthola ukuthi kuba nzima ukuthi abantu benze nje izinto zihlangane, ungahlanganisa la school fees lento ezinjalo, impilo yabantu iba nzima. Sidinga sisweleke ukuthi kanti kwenziwa kuyini. Uhulumende kumele anelise ukuthi athi rein in on abantu osomabhizimisi abakhweza intengo kungalasizathu.